So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngesonto mhlaka 24 kuzibandlela 2021 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Zithithibele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
The situation is very worrisome.
Sesethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi.
Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19.
Asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Amapolisa achaya kabuhlungu imbongi elodumo.
Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bethuke kakhulu abakhokhela uhulumende wakwele Zimbabwe kulandela ukubhubha kwabanye babo asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abahoza uhulumende ngokwenzakalayo besithi kulenkokheli yebandla leZANU-PF engalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende ezisanda kubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 zigoqela obephethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe u-retired Major General Sibusiso Moyo, obephethe uhlangothi lokuthwalwa kwempahla uJoel Biki Matiza, lobekhokela isabelo seManicaland unkosikazi Ellen Gwarazimba. Abanye ababekuhulumende asebebulewe ngumkhuhlane lo ngowake wakhokela i-5th Brigade lohlangothi lwezokulima uPerence Shiri, owayephethe uhlangothi lwezibotshwa uParadzai Zimondi, lowayephethe uhlangothi lwezemfundo u-Enias Chigwedere. Kubikwa ukuba iningi lalabo abaphethe inhlangothi zikahulumende sebesukile emadolobheni bayahlala emapulazini nabo ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane le-COVID-19. Umoyo yena kukhangelelwe ukuba ungcwatshwa emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre ngolwesithathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu izolo ukuba umkhuhlane lo kawukhethi muntu, loba nje kukhanya engani seliphansi inani lababulawa yi-coronavirus.
The situation is very worrisome.
Sesethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi. Kodwa ithemba lisasekhona njengoba sesibona inani lasebesinda kiwo seliqhubeka liqonga.
Once more beginning to creep up.
Udokotela Gary Shava uthi abantu kumele balandele iziqondiso ze-COVID-19 lockdown lalokhu okwethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Umkhuhlane lowo kawukhethi muntu. Sonke sisengozini yalo mkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Umnumzana Believe Kaule owebandla leZANU-PF uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Kudinga ukuthi sibili kakhulu abantu bazivikele ngokulandela sibili imithetho naleyana ebekiweyo eyiyo evikelayo abantu.
Kulabanye abantu enkundleni zokuxhumana abahleka beqethuka ngokubhubha kweziphathamandla zikahulumende besithi le yindlela uNkulunkulu alungisa ngayo ezombusazwe eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende ezinjengomnumzana Nick Mangwana zithi akulabuntu lokhu. UMangwana wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi umkhuhlane we-AIDS wathi ungena emphakathini akulamuntu owahleka omunye. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Siyakubona okwenzakala kunkundla ze-social media ukuthi abantu sebejabulela ukufa kwabantu. Thina njengebandla le-MDCT asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose amakhulu amahlanu 484 bahlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,000 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 21,377 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abafika phose inkulungwane 974 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Esisanda kuwamukela ukuthi uMathiza kanye loZimondi sebephiwe izicoco zokuba ngamaqhawe ezizwe seZimbabwe. Imbongi eludumo obhedi Dube uthi ushaye kabuhlungu ngamapholisa walimala. Udube uthi ushaywe ebusuku ngeviki ephelileyo egijimela umkhosi womkhuhlane eVictoria Falls. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ake sizwe uDube ekhuluma ngalolu daba.
Kwakungolwesithathu ngo-quarter past 10 ebusuku ngezikhathi zekhefu ngangigijima ngisiya emkhuhlaneni. Kodwa ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini, bahle bangisukela bangitshaya.
Singathi kwamanje uthiwani ngodaba lwakho ukuwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshayo ngobani?
Ngihambile ngale ngakhuluma labaphathi bakhona ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona bangantshela ukuthi ngobani abangibophile. Ngahamba ngakhuluma labaphathi bangale emapholiseni. Lokho kungakhanya ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani. Bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini, ungababazini. Ngike ngiqamba umuntu owayigqokele ingwani egqoke imask kusebusuku.
Uke wahamba yini esibhedlela babuDube njalo nxa uhambile uzwa njani emzimbeni khona manje?
Ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray ngihambile ngayenza namhlanje. Ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo. Sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani. Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi. Inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le, isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele, isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhle ngoba bangitshaya lapha eceni kwesandla lomunye oyisithupha. Okunye njalo ukuthi ngizalo hamisa ngaphi angikwazi njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho. Abantu abangitshayelwe kabaziwa kodwa ngamapholisa, kutsho ukuthi imvume yokuthi batshaye abantu ivele ikhona, nanku bayafihlwa kabachazwa.
Ngibona ngani ukuxoxisana nale ndaba le yamapholisa angeke ungisize. Okusesemqoka ukuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami. Uma ngingathola imali ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi private, batho ukuthi bangilaphe bangafuna malini bese ngizama ukuthi ngidinge leyo mali. Okunye kuzabonakala ngoba ngaxoxisana namapholisa njengoba kawaziwa, ngixoxisana labantu abale mvumo yokutshaya abantu. Kodwa ke mina icala lami kanzanga ngilale ikho le fine ndingayibhadala.
UObed Dube imbongi elodumo besixoxa laye eseVictoria Falls. Labanye abantu abafisa ukuba umongameli Joseph Biden wakwele Melika ancedise ukuguqula isimo sezombusazwe eZimbabwe. Ukulozulu okhononango kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bakhona njalo abathi akunalutho oluza kuquka kulandela ukungena kukaBiden esikhundleni sikamongameli lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Okwamanje uBiden useguqule eminye imithetho eyayifakwe nguhulumende kamnumzana Donald Trump okuguqela abantu bokuza ukudlelana lamanye amazwe lokunye. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF ngomunye othandabuza ukuba uBiden uzakwenza ube lomehluko kulalokho obekusenziwa nguTrump kwele Zimbabwe.
Mina kangiboni lutho olungatshintsha ngokungena kukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo, indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani lamaphathi abo khona ngale ilobu America phakathi and bama ngakhonokho. Sibonile u-Obama wangena secawuti songena umuntu omnyama kuzalunga, akula nto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela engilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje iwabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hatshi ukufuna ukubana basibambezele basiphushele phansi ngezikhathi zonke.
Unuzana Tandeko Zinto Mkandla ukhangelele ukuthi uBiden uzazama ukuncedisa abafisa ukuthi kube lombuso obalulekileyo eZimbabwe.
Kukhanya ngathi umuntu olonanzelela onakekela amalungelo abantu. Sesibona lakhona ngapho ngeMelika ukhethe abantu bemihlobo phosa yonke eseMelika ukubana bangene kunkundla yakhe ubuse singathi cabinet umuntu onjalo sikhangelele ukuthi asisize lathi lapha eAfrica ugoqela leZimbabwe ukuthi ananzelele imbuso le encindezela abantu ayikhalimele ngendlela zonke enelisa ngazo ukuthi abantu kababuswa njalo.
Umnumzana Innocent Ndibali webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi kumele ilizwe leMelika lesule izijezu zenoto elazifakela inkokheli yebandla leZANU-P F.
Sicela thina ukuthi ubaba uBiden lo mama uHarris bekhiphe izijeziso lezo ezafakwa elizweni lethu iZimbabwe, njalo besebenze kahle lamanye ama-leaders. Ngibafisela okuhle, ngifisa ukuthi ipolicy ye-America itshintshwe eZimbabwe.
Ilizwe leMelika letisa inkokheli yebandla leZANU-P F izijeziso zenotho lesithi bephula amalungelo kwaZulu njalo liyehluleka ukuqhuba ukhetho ngemfanelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Italy House of Representatives likhangelwe ukuba kunsukana ezilandelayo lizahambisa edale leSenate kule Melika ingwalo ezijulileyo ezimumethe amacala okumele ethezwe owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ukuthi wathothozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress mhlaka 6 Zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu bafika phose izigidi ezilikhulu 99 million sebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala selegciwane kule COVID-19 kodwa bedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million babulawa ngumkhuhlane lo. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lembongi.
Nyongolo, nyongolo silo samahlathi. Inkunzi yempondo ziluchayachaya. Yethuza ibheke empumalanga yaswela umlingane. UMaviki wavika uhlamvu lezigwagwagwa zamabhunu labengxenye basala bekhexwa ngezansi. Mkhulu nyako sabo ungangendlovu wena mqabu konyongolo kankomo.
Ake sizwe ukuthi igama lakhe mbani.
Igama lami nguMartini Mlilo. Ngiqale umsebenzi wokwenza inkondlo ukuba yimbongi ngomnyaka ka-2018. Lumsebenzi ngiwenze ngoba ngifisa ukuvuselela ulimi lukaMthwakazi. Nginanzelela ukuthi ulimi lwethu soluyinhlaka yotshani alusaziwa.
Kubeka ngenkondlo yakho Mlilo.
Maphunyo kabemphethe wajika walikhehle linganambitheke emehlweni omuntu kazana. Ungumadidi wadida abafo babuzana bathi lo umfoko wabani ogeza ngentelezi. Kanti cha yikuhlakanipha kukabheja sengoma. Yebo umkhulu Joshua Mqabu konyongolo kankomo. Ungangamathunzi entaba ihoko inkunzi yomnyembezi. Siphinde sakhonyase saba mfo kanyongolo. Wangena ihlathi ababethulene ngogagu langecobo. Ligcwele izilwe ingwe lengwenyama. Ziveze ingazivula zazo. Wena wama waqina njengomfazi womithini. Abayebubi.
Kuqakatheke kanganani ukuvuselela ulimi lwesiNdebele.
Singavuma abantu balulaxaze lulahlwe sanyongo yenyathi. Ingakho ngangena ebumbonini ukuze ngivuselele ulimi lukaMthwakazi. Kanti futhi njalo kulohlelo engulusungulileyo ngalwethi igama ngathi isichazamazwi. Ngenhloso futhi njalo yokuvuselela ulimi lwethu. Thina abakamthwakazi.
Qhubeka ngenkondlo Mlilo.
Angena ihlathi ababethi liyinqaba kamsisi. Wena waliphundla kungelulu. Ubhongelwa izilo zomango ezeyazala iZimbabwe. Amazwi akho asaphila emphakathini akhumbuza uluntu ukuthi luhlale ngokuthula langaxolo.
Ulusungule nini uhlelo lwakho lokuchaza amazwi?
Ngomnyaka ka-2020. Lakho futhi ngemva kokunanzelela ukuthi ulimi lwethu nxa ngabe singasazithasanga umlando okanye ijogwe lokuthi siluvuselele lunganyamalala lutshone phansi komswenya. Yingakho ngikhetha ukuthi ngenze inkondlo
kati futhi ngiqale lesichazamazwi uhlelo lapho engichaza khona amagama ahlukileyo agoqela nginikeza umzekelo agoqela amagama afana lokuthi amasesidwaba ukukleza wonke lawo magama ngamagama angasesetshenziswa kakhulu esizweni sikamthwakazi ingakho ngisungulela oluhlelo lwesichazamazwi.
Siyabonga kakhulu Martin Mlilo, imbongi esathuthukayo. Qedisa ke inkondlo yakho kaJoshua Nyongolo Nkomo.
Khozulwa mafu olwandiza mhla iqhudele nentumbane akhuza lungaphezulu amazwi alo zinhlendla saphila lalamhla lokho Nyongolo ncinde endengezeni sikamafuyana umama wesizwe uyibekile induku ebandla mdala wethu idela kubusa ngabona abanye ubukhosi bekugxozela indenda wena wathi kungenani uhlango lunsundu lukhululekile limani bantu abamlifuya zigubuzele izigcaba akusiyo umathanda ukubukwa njengesidlodlolo lala kahle Nyongolo uyibekile induku ebandla utsho mina umdlili uJamatani impangeli inyona engadlelwa khanda isahla sikhulu somngoma ngoma lesesehlula bakhona ntaba kayibhodwa ibhoda kunethimvula isicoco ngikatha kayingena endlini yangena endlini abantwana babo lenkaba ngiphume enkaya egwele utshena yimi lo.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sinti Mkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngiyichona njani zihlobo zinkosi ezithandekileyo ndawo ngendawo lapho elikhona sithemba ubana uNkulunkulu ugcinile ululondolozile ikakhulu labo abafaka uNkulunkulu empilweni zabo phakathi kweziphepho lezi zihlangana lazo asikufakeni konke uNkulunkulu simfake empilweni zethu sitsho sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu njengoba sibalile kuleli yasondela edlulayo encwadini kaJakobe sahluko sesine indima ishumi nantathu sisiya indimeni ishumi nesikhombisa siqhubeke ngayo ke lindaba kodwa ke ngithanda ubana namhlanje sikhale u-16 lo-17 uthi uJakobe kusona leso sahluko khipha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu kumbe ngokuzigqaja kumbe ngokuziqhenya kwenu konke ukuzigabisa uzigqaja uziqhenya kwenu okunjalo kubi ve-17 ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye baningi abantu abangene ku-2021 abanye bathi bangene ngamandla abo bangene ngamasu abo bangene ngobuchopho babo ngobana bahlanganisile njengoba sengendoda yokuhlanganisa bahlanganisile impilo yabahambela kabatho ukuthi bahlanganise ini lani ngokubana izinto zakhona zimbi ezishaqisa umzimba abanye baze baqambe bahulule lamangane uhlaza uze umtethi aluba isimi uzivane ngabe kakwenzanga lokhiyana siyabona sizwe sibale silandele okwenzakalayo okunye siyazibonela ukuthi yebo kambe lokhu ngabe kulobu uNkulunkulu phakathi kulobuhle ngobana kusiza abantu ngendlela esegcekeni kanti okunye nje sibona abantu besenza izinto kungakhanyi ukuthi vele benzani lasezinkonzweni ubona benikela imali ezinkulu okungazakaliyo ukuthi zivela ngaphi ezinye kazibusisekanga ngitsho kangitsho ukuthi abantu banganikeli ukunikela kuyinto enhle kodwa kasinganikeli ngezinto ezisukela ebubini benhliziyo zethu senzeni okuhle kusukela enhliziyweni yethu ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye kuningi okumele sikwenzele imuli zethu imindeni yethu abangane izihlobo umphakathi esikwaziyo ukubana lokhu kuhle kodwa bakhona abantu abakwaziyo ukubana kumele benzeni kodwa bakhethe ukwenza okubi ngesikhathi sobunzima siyabona empilweni zethu ngike ngathi ngilandela nje olunye udatshana oluthize ngabona kusilela ulutho igasi le eyokupheka ebithengwa ngemali ekade ingathi iphansi abantu bathi bebona abantu bedubeka bayikhweza yakhwela yahlala ngale kwamaqa ngaqa ngenxa ukuthi lo muntu ngenzi ngenhliziyo yakhe ukhangele wabona ukudubeka kwabantu wasefuna ukuthola inzuzo ngokuhlupheka kwabantu bakhona labantu abanye abafuna ukuthi amagama abo abe makhulu ngokwenza okubi abantu belala bengadlanga yena adle azaphosele lezinja abanye bafisa ukuthi le mithi le ezokwelapha isizwe ngabe kwelatshwa bona lemuli zabo okubuhlungu ukuthi okunengikwalokhu kwenziwa yilabo abakhangelelwe ukuthi ngabe yibo abenza ngcono abazithi bangabakhokheli babantu ngakho waziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye ngo-2021 asikhulekele nkulunkulu sifundise ukwenza okuhle sibalekele ukwenza okubi kwabanye abantu hlalela thukela manje zobona phakathi amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha The Voice of America Mr. Washington. Iqembu leHighlanders Football Club likhangelwe ukuthi lizakwenza ukhetho oluqhathekileyo ngohlolanja. Uzakhethwa umgcini sihlalo, unobhala jikelele kanye leyinye inkokheli. UJohn Fred Sibanda ukhangelwe ukuba uzanqinqilana kukhetho lolu loKenneth Mhlophe. Umgcini sihlalo weqembuleli sebeqalile ukukhankasa ababili laba. Ake sizwe uSibanda exoxa ngodaba lolu.
Okwenze ngangena kumkhankaso ukuba ngu-chairman weHighlanders ukubana ngicelwe ngabantu ukuthi ngingene ngibalungisele iqembu labo ngoba babone lingasahambi kuhle. Bacela ukubana iqembu labo liranwe ngendlela abayifunayo.
Uza lenzelani iqembu leHighlanders Football Club nxa ukuthi ungangena esikhundleni lesi?
Abantu beHighlanders bengangibeka ukubana ngibe ngu-chairman wabo abamfunayo. Engizokwenza kuqala ukubana iHighlanders ngilungise ibe iqembu lebhola eli-world class football team. Kumele sibe le-junior police e-South, i-junior police Hey, Academy, sibe le qembu elidlalela ukuwina ama-trophy, i-championship, ukuze abantu bemathebelende babe lento abagqaba ngayo, that is the Highlanders, ayiba yiyo into abalayo.
Kambe i-Highlanders iyangaphi, njalo bona ngazani wena, ungayifikisa kuzinga liphi?
Okwamanje, abantu ngazibe i-Highlanders bathi ababoni lapho yakhona. Yiko becele ukubana ingene eHighlanders ngiyenze vele ngibisele lapho ebivele ikhona. EHighlanders nxa sikhuluma ngeFootball of Zimbabwe, senumber one team. Akulenye itimu esingakhuluma ngayo ngaphandle kweHighlanders. Singakhuluma amanye amatimu, but Highlanders is number one. And abanikazi betimu bathi bacela itimu buyele kubanikazi, which is the supporters. The players ukuze iphumelele kulokhu ekwenzayo emidlalo yebhola. Sibe sesithi lokho okunye ngaphandle kwemidlalo yebhola sesikubona uma yona inqoba iyo ephuma kukho konke okwenzakalayo ebholeni.
UJohn Fred Sibanda umlandeli weqembu leHighlanders ofisa ukhethwa ukuba umgcini sihlalo weqembu leli. Sizaxoxa loKenneth Mhlophe ngeviki ezayo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
lingale tshona njani izulu kanti abamthwaka somuhle zimbapho muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo silomlu J umculi womdumo wehip hop olengoma ezikhangela ukuhlangana lozulu okugoqela ukwephulwa kwamalungelo abantu ukuthuthukiswa kwabatsha lokunye okuchiyeneyo singakaxoxe lomlu J asizweni ingoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi safe uyabuza umlu J uthi are you safe
tell me you safe hey that show that homie cop up blocks away from here nowadays you can't hear simple just for speaking up homie is you safe tell me is you safe yo is you safe tell me is you safe
ingo mega mlu jay safe mlu jay nya kwamkela kuhlelo awusitshela okunengi mayelana ngengoma yakho safe
Ngiyabonga kakhulu ngoku-invite kule show yakho Mike. Usafe ingoma ikhuluma ngento eziningi. It was me ngibuza abantu ukuthi are they really safe? Ingoma ngesikhathi esayenza ngaso bekunama hashtags amaningi ekade trenda online. Kubona kusenzakala izinto ezimbi kubona Nigeria, here in South Africa and in Zimbabwe. You see all those Zimbabwean Lives Matter hashtags.
Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumela kufunde.
Le ngoma ongakhangela ikhuluma ngento eziningi ezenzakalayo ungalalela ivesi lokuqala bengisho ngisho ukuthi they came to his crib early in the morning so they could find him sleeping abantu abaningi manje we tend to talk a lot of things ku social media why least we don't know ukuthi safe or asikho safe two abantu abalalelayo kwamele siqale sizibheke ukuthi sithini phambili kwabantu ngoba thina where I'm from I can't just say anything noma yini about Zimbabwe or leading party ngingasithola It was us basically saying ukuthi people must be safe.
Hayi siyakuzwa Mlu J, wathi abalaleli bazwe ingoma yakho kancane bese siqhubekela phambili nalingxoxo. Ingoma kaMlu J uyabuza phela uthi are you safe? Mlu J ngiyabona ukuthi ule ngoma entsha esandukuphuma Hills. Awusitshela okunengi mayelana ngale ngoma.
Hills, it was just me nje a song addressing abantu be area la esigabeni engihlala khona. Ngihlala eHillbro so the shortcut ka Hillbro we always say it's Hills. Abantu abaningi futhi iHillbro bayisaba bayikhuluma kabi yethu bengahlali khona. So it was just me talking about iHillbro kakhulu nokuthi siyenzani iHillbro abanye sivuke ekuseni siphandele imndeni into ezinjalo.
Hayi silukanda bale yamuzwa uMlu J asizweni ingoma yakhe Hills.
I'm from the hood, check my heart. Straight up, I'm gonna get it, I'm close. I'm from the hood, check my heart. Straight up, I'm gonna get it, I'm close. I'm from the hood, check my heart. Straight up, I'm gonna get it, I'm close.
Ingo Mega Mlu J, Hills. Hayi Mlu J isikhathi sesidliwe ngumangoyi bafo gqiba lingxoxo
abalaleli abafuna ukulandela umculo wami bengawuthola worldwide digital stores bawuthola ungahamba usearche ukuthi Mlu J kugugle izovela zonke izingoma zizovela
hayi siyakuzwa siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi silukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sidibana njalo uhlelo lwe The Connection ngolesibili 8-9 p.m. Zulukandaba olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwakazi omuhle zimbapho muhle bye bye
Dread up I'm gonna get it I'm so close I'm from the hood check my heart Dread up I'm gonna get it I'm so close I'm from the hood check my heart Dread up I'm gonna get it I'm so close I'm from the hood check my heart
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Zithuthubele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19. Amapolisa atshaya kabuhlungu imbongi elodumo u-Robert Dube. Siyugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo on Kip Stube in City, asana next day was 6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.